umumo mubi babagande izizalwane zeZimbabwe zihlezi manzonzo zihlezi njengempunzi impunzi ezingelwa izinja isendaweni eligceke kungalazihlahla yiyo indlela ekhona ukuthi nxa ugula umuntu bafike bakuvimba abantu egedini lesibhedlela uphendukiswe kuthi ubuyela ubuyela endlini ugula abanye abantu bayeba kuma chronic illness imkhuhlane leyi efuna ukuthi unathe amaphilisi uyalanda amaphilisi bafike bakuxotshe so ngenye indlela kuyabe kuthiwa hamba uyokufa bafuna ukuthi ufike kodwa bengakubambanga ngezandla bona kube ngathi ngumuntu ozivele kuyadanisa kakhulu lo
kunalo esizwa ukuthi othiwa nguMathenzi ungasitshela ukuthi kuyini osuzwe ngakho ngaye
uMathenzi ubekhuluma kule video lapha bekhuluma khona esithi khona okokuqala kukhulumileyo uthi yena ithi ngisho ukuthi ungumkhokheli webandla ukuthi ayiDemocratic Alliance uthi yena nxa efica umuntu weZimbabwe efakwe emtshineni kumbe ku-oxygen esibhedlela uzafika angcothule umtshina lwana afake umSouth African emtshineni lwa abe sekhuluma futhi ngokuthi uza arranger amabekuzeni ama-gangster lapha kulabantu labantu ngama-gangster labo siyake sizwe ngabo kube chebutana abadubulayo nayo bakhona vele indawo eziningi so uthi ke uzamobilize bona abantu ukuthi khona kabadubule abantu abokuza ukukhuluma on video lokhu i-video yakhona ukhona obeyicubungula nje omunye umuntu okhanye ngumZimbabwe okade eyicubungula i-video yakhona ukhuluma into eziningi kakhulu ezichaqisa umzimba uMathenzi kodwa ke isimanga yikuthi umuntu wakhona kabotshwa kenziwa lutho nje ungathi ukhulume into eqondile ugcizelela kuyona leyana ekamama lo obekhuluma lo MEC owelimpopo uPopi lo owelimpopo so ke sokuyinto kasebeyenza njalo batshotshozela ukuthi uZulu akubone kuyinto okumele yenziwe yona le kuyinto embi kakhulu edanisayo ongeke uyicabangele ukuthi kulomuntu emhlabeni ongakhuluma ngendlela enjalo wesifuthe ngumuntu ongumkhokheli.